iye kande kuleli lizwe into le yokuthi abantu bengaphilanga kahle lapha ekhanda kwengqondweni okuthiwa i-mental disease kukhanya into enkulu. Ngiyangikhulume lapha lomunye umfowethu uMlimo ulapha e-North Carolina. Lathi esafika lapha sasibone abanye abakithi sithi sebelapha sebengani elizweni okugcwele imisebenzi lana ubona umuntu esehluleka ukuthi asukume ukuthi azikuthi azivuselwe ukuthi enze ulutho. Ubusubona ukuthi nokulento lapha engqondweni. Lapha eMelika ingane le ulesikweletho lo muntu ingani kanizwanani impopo mningi and lalabo abangani they are aggrieved basuka bese bethatha impopo bese bephumbuka yadubula khona nje okuyabe kutshengisela i-mental state ukuba ungazubone usucina umngcele wona lowo usuweqa ukuthi ususiyathatha impilo zabantu ubone ungaselandaba kusho ukuthi hhayi ekhanda kulezinto eziyabe sezingaseright khona nje isibindi sakhona unless uma uyi-trained soldier but la i-trained soldier angithi ayiphunga ungena nje ebantwini so no into ye-mental disease into sibili ekhona lapho
bakhona abathi okuningi okubangela lokhu kwenziwa yikuthi bona labo abayabe bephatheka kudlakela lolu ngabantu abayabe bengani abaphilanga kuhle engqondweni lapha ubona kuleqiniso yini lokho
imbangela iyodlakela kanti asoze wazi elizweni leli elingaka eligcwele okungalalwayo okugcwele le mbhobho yakhona and abantu baningi kodwa amanye ama-states ikakhulu ama-red states yikho akusebenzisa that's why the amaningi are rushing to pass ama-gun laws njengathi thina lapha e-Indiana you don't need a permit anymore ukuthi uthwale umbhobho lokufihlike lokuzithwalele hatshi akuselamthetho okwalisayo khonokho and sike saba lo muntu ozama ukudubula abantu ngale mall khona ke e-Indiana bekuse-New Zealand omunye undoda lo obethwele wahlwamthatha undoda lana wamdubula yikho abakusebenzisa ukuthi relax ama-gun laws whereas abanye bathi they must be made more strict asazi ukuba imbangela ingabe iyini abanye bathi ibuningi bembhobho yona iminingi sibili kodwa okuningi ngabantu nje ukuthi angazuthi umuntu yabe usekutheni.